indaba yamanzi singabuthi izakhamizi zakobulawa singathi sezikhathazekile ngomumo. Uzakhumbula ukuthi inyanga bhose ezithile zedlulayo, i-council yayithe kulama-cables ezisatshontshiweyo, manje sokulohlupho lwangale nyama endlovu ukuthi amanzi aphontshe abuye ngapha kobulawayo, ama-reservoirs emagwegwe. Kodwa-ke basebeyindikhetha ukuthi engxenye in the next 3 weeks ngenothi yayikhuthiwe kuzabe soku-right. Abantu benanto engxenye soku-right, but khathesi sikhuluma kanje, khathesi bakhiphe i-timetable etshengisa ukuthi amanzi aphuma azashota esiqe, but ungananzela i-timetable yakhona ayilandelwa. Sikhuluma kanje namntu akule ndawo kanye ngazi la manzi asele amanzi. Ngagandla indawo emganini. Abanye they talk about olobhi ngula, abanye entumbane, indawo eziningi ngasela amanzi ngoba silokhu sathola ama-updates akhona. So abantu abasakwazi ukuthi i-council isachaci ukuthi uhlupho yiyo futhi ukuthi akusela amanzi emadamu akucaci, uhlupho yukuthi i-VESA akucaci, uhlupho kumezele ukuthi kule technical fault khona ekansilini akucaci, imizibili seziphatheka kubuthi kanti yini i-council ingasafuna egceni icaci ukuthi uhlupho lunga. Nakhona ukuthi i-timetable abayikhuphayo abayilandeli, so abantu abasebesehlule kuplana, so abantu sebekhathazekile kakhulu.
Manje ngesikhathi lesi kulo mkhuhlane we-cholera, akwesatshelwa na ukuthi kungagcina kusiba lokunye okubi ngenxa yokusilela kwamanzi?
Yikho sibulokuhlupha izakhamizi ngoba i-council layo iyabhoda ikhuluma nge-cholera, ibikela abantu ukuthi bazigade njani. Ithi abantu bageze izandla, ishise abantu nxabele amafruta bageze, abageze ma ku-running water, but i-council futhi efana nayo ikhuluma nge-running water, amanzi akhona asali khona. Yabona abantu kungafika bahlukuluza ukuthi pho, lapha sosiba le ngozi yokuthi abantu bazagula imikhuhlane engaqedakaliyo, and kuza kuba nzima kathesi futhi lokuthi i-council ikhontrole abantu bacebise njani ngoba abantu balokhu futhelana. So ingxenye esingakuthiyo ukuthi i-council ebeke abantu egcekeni, itho ukuthi kanti uhlupho olungayo abantu babekwazi ukwenzela into le ngoba i-council i-council njalo lezakhamizi phakathi. Abantu ama-councillors le-council lezakhamizi fanele kunethiwane. Xa kulo hlupho abaphuma egcekeni batshela abantu iqiniso ukuze abantu babone ukuthi i-council bayincedisa njani. Kodwa khathesi abantu lawo sakwazi bahambe ngabayekela ngoba la i-council ayicaci kanti uhlupho lulo luyilo lunga. So ngivumela la ukuthi lapha sekule ngozi yokuthi kungaba le mikhuhlane eqhamukayo ngoba namanzi lapho kuhamba abantu ababengakhalanga ukuthi azahamba babengela manzi ezigubhini, abantu abezakhiwa baye kuma-bowls and ama-bowls abesithe ngamanzi angavalanga asetshenziswa nathi. Umuntu ngayibonga ukuhanjelwa ngamanzi kumjuma yathi abanye benathi amanzi analana sesesihlaselwa yizifo eziningi ezijiyeneyo.